Umkhuhlane we-coronavirus usiyehlile okwamagama ulandela iziqondiso ze-lockdown eNgilandi. Solokhu waqalayo ke kethiswa iziqondiso lezi, inani labatholakala beligcikwane seliqonga njalo nsuku zonke okuyikho sokusethusa abazali abantwana abafundayo. Unkosazana Saziso Nyathi ohlala eWales uthi kaphathekanga kuhle ngokuvulwa kwezikolo.
Ngilomntwana omncane ongole-5 years okuye 1, ngilovalo kakhulu isiqalisa futhi i-corona. Especially khona ngapha thina kubo Cardiff lapho kulomntanami lapha afundela khona. Abantwana abancane angiboni ukuthi ba-understand ambe bayazwisisa izinto ezinjengabo social distancing la khona ukuthi bangabambani, bangagani, badlala ndawonye. So ngicabangela ukuthi lama teachers abo ayakwanisa ukuphathela umkhuhlane abantwana, abantwana bezobuya bezosithelela, kumbe lathi abantwana sibanike umkhuhlane bawuhambise ezikolweni.
UMnumzana Qobo Mayisa usebenza lenhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kwele Bhilithane, njalo uhlala edolobheni le-Birmingham.
Abantwana laba bengahamba bethatha umkhuhlane ke kwenzakalani? O umntwana engaba seklasini, omunye oseklasini yakhe agule, kumbe abanjwe elawo lo mkhuhlane we-COVID-19. Umthetho uthi sokufanele ku-isolatewe iklasi yonke. So kutsho ukuthi labazali bomntwana lwana akusafanelanga phela baye emsebenzini, baphila njani. I-risk yakhona inkulu, not just a health risk ebantwini bakithi, but also an economic risk. Abantu bazahlupheka, behle ukubhadala amarenti, behle ukusupport imuli zabo ngenxa ye-directive yona le.
Banengi abadideneyo bengazi ukuthi benzeni. Umnumzana Thamo Mpofu uthi izikolo kazivalwe.
Abantu abamikhalesi laba bagula baphethwe yiflu and babuya layo khona ngale sikolo. Abantwana laba bahlale lapha isikhathi sonke lesi kule lockdown bengela flu, kungenalutho olubi ngabo. Kwavulwa izikolo lezi abantu bami bakhwehlela khathesi. Ukuthesta kwakhona khona yikho kuvela kungekho. Njalo ungazothi bayakutest uyabuzugula uzugulela ukuvuma ungavele bakufake phakathi khona ngale sokusiya ngokuthi unguba. Kanti ngithule nje ngithezwi anything ezayenzakala lapha ngiphezu kwabo nje bakhangele, so ngoba yibo abaqale yonke leyo nto le.
Unkosazana Namusa Dube uthi umkhuhlane we-COVID-19 awukapheli, zivulwa njani pho izikolo?
Kathesi babuyelile kodwa umkhuhlane lokho ulokhu spreader, ulokhu khula. Akusela abantu abafayo, ye kuhle sebili lokhu, kodwa ama cases they are still rising. Futhi sikengani siyama mbijana sibone ukuthi izaphetha ngani, ukwenzela ukuthi lathi umoya wethu ukhululeke ukuthi sihambise kakuhle abantwana besikolo.
Ukuhlala kakhulu kwabantwana bengayi esikolweni kwenza abanye bakhohlwe konke abakufundayo. Mnumzana Jimens Pepper uthi kazivulwe izikolo.
Ikusasa labantwana lisesikolweni, lisemfundweni yabo. So okudingakalayo ukuthi abantwana makabuyele, mababuyele esikolweni, izikolo zivulwe. Ukuze libe lihle isasa labantwana ukuthi babuyele esikolweni. Siyabonga.
Abaningi abadabuka ezwekazi le-Afrika yibo abakhanya bekhathazekile kakhulu sebephilela evalweni. Lanxa uhulumende wakuleli lapho esethula isilinganiso sabantu ababanjwabele gciwane leli akehlukanisi ngemihlobo, kodwa imbiko evela ku-UK Office of National Statistics ithi leli gciwane le-COVID-19 libulala abantu abamnyama okuphindwe kane kulalabo abamhlophe. Lihlela qonga inani labantu abatholakala beligcikwane le-coronavirus kule Bhilithane ngemva kokuvulwa kwezikolo ngeviki ephelileyo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.